Endabeni zethu lamhlanje lilo Praxedis Jeremiah. Lamhlanje sikhangela udubo lobhekane labantu elizweni lokusilela kwamandla kagetsi. Ngasikhathi sinye uhulumende weZimbabwe uqinisa umkhankaso wokusetshenziswa kwamandla elanga awesola ekugudumezeni amanzi kumagiza. Kodwa uZulu ekhala ngokuthi uhlelo lolu lufuna usekelo lwesikhwama semali ezaphathisa ngoba abantu bevele bebhekane lobunzima. Inhlolisiso esanda kwenziwa inhlanganiso yeZimcord iveza ukuba indlela esetshenziswa yilizwe ekuhlawuliseni abantu imithelo ayiqondanga ngoba abayanga kuyibo abahlawula imithelo ephezulu. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu leHighlanders uAmini Somapiri utshela imhlangano lentathelo lezindaba ukuthi ukungaziphathi kuhle kwabadlali kuleli qembu yiyo imbangela enkulu yokungadlali kuhle kwalo. Live Talk, uhlelo asihluzeni bomama. Lamhlanje sikhangela inhlupho ezibhekana labesifazane ezidalwa yikuswelakala kwamandla kagetsi. Linga kutoa ile zindaba lezinye ku Studio 7 ngo 8 ntambama kumagagasi athi 909 AM kumbe 4930 la ku 15455 kHz ku shortwave.